Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 28 mfufu 2020 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wabachuchisi umnumzana Kumbira Ihotsi usemangelele emthethwandaba igqwetha umnumzana Thabane Mpofu phezu kwamazwi akhe okuthi uHotsi uthandana lonkosazana Henrietta Rushwaya osesitokisini. Uhulumende uthi imingcele yelizwe evalwe ekuqhamukeni komkhuhlane we-COVID-19 ngombimbitho izavulwa mhlazi ku-1 ngompalakazi.
Kuyindaba enhle esikhangeleleyo ukuthi yenzakale ekuqaleni kukampalakazi.
Idale leziphathamandla zikahulumende lekhabhinethi livumelene izolo ntambama ukuthi kugandjelelwe umthetho oza kwethesa icala labo abasebenza lamanye amazwe beseyisa eZimbabwe.
Umthetho nje okufuna ukuncindezela izizalwane.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi lambili abatholakale belegciwane le-coronavirus elizweni izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wabachuchisi umnumzana Kumbira Ihotsi usemangalele emthethwandaba igqwetha umnumzana Thabane Mpofu phezu kwamazwi akhe okuthi uHotsi uthandana lonkosazana Henrietta Rushwaya osesitokisini. Umpofu oligqwetha lomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ulobe enkundleni yeTwitter ngomvulo ngemva kokubotshwa kukaRushwaya owetheswa icala lokuzama ukususa igolide elizweni okungaphandle komthetho ukuthi pho njengoba uRushwaya engumakhwapheni kaHotsi ongumkhokheli wabachuchisi icala lakhe lizaphoselwa khatshana na. UHotsi umangalele lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono. Kodwa izolo umpofu ulobe njalo enkundleni yeTwitter esithi vele uzimisele ukumelana loHotsi edale. URushwaya ukhangelelwe ukuphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail lamhlanje ngoba abachuchisi abaphikisanga isicelo sakhe izolo. Uhulumende uthi imingcele yelizwe evalwe ekuqhamukeni kwegciwane le-coronavirus ngombimbitho izavulwa mhlazi ku-1 ngompalakazi. Idale labaphathintambo lekhabhinethi liphume lesinqumo lesi izolo. Unobhala kugatsha lokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi abantu abahamba ngezimoto zabo kanye labahamba ngenyawo yibo abazavunyelwa ukungena lokuphuma elizweni kuqala imingcelele ingavulwa. Uthi njalo abamabhasi lezinye izimoto ezithwala uZulu bazalandela. Umongameli Emerson Mnangagwalayo wethule umbiko esithi ubonga uZulu jikelele ngokulandela iziqondiso zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Uthi lokhu kulondoloze impilo zabantu abaningi kakhulu. Umnangagwa uthi kathesi sokuyisikhathi sokuthi abantu babambane bavuselele umnotho welizwe. Lanxa abanye besithi ukuvulwa kwemingcele lokhu kulakho ukubangela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus, abanye bathi abakuboni ngalelo lihlo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yabantu abazisebenzayo ebivele ikhuthaza ukuvulwa kwemingcele iBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Kuyindaba enhle esikhangeleleyo ukuthi yenzakale ekuqaleni kukampalakazi. Uzakhumbula ukuthi njengenhlanganiso sike sabhala ngokusemthethweni sibhalela uhulumende weZimbabwe simtshela ukuthi kavule ama-borders ngoba abantu abaningi sebechapha imngcele indawo ezingavunyelwayo. So ngokunjalo ke sabhalela iMinistry of Home Affairs and Cultural Heritage ukuthi sidingele kayivule satsho lokuthi akube nendlela zokuthi ezizalandelwa ukuze abantu bengabise engozini. Sabeka futhi ukuthi esibonayo abantu bayaquma egangeni okungabafaka engozini zokuthi babanje iganyabo bathathele izimali balinyazwe nje. Yikho ke siyakwamukela lokho okusokhunywa ngokhulumende ukuthi imingcele isizavulwa ke kunyanga naleyi ezayo.
Wakhona ndiweni abathi ukuvulwa kwemingcele kulakho ukumemethekisa umkhuhlane lo. Ungathini ngalokho?
Kumo ukuvulwa kwemingcele akuzobe lani lokuthi inani labantu abalomkhuhlane liqanise kumbe lehle. Njengoba sengijile ukuthi vele abantu bezichaphela nje endaweni ezingavunyelwayo kutsho ukuthi vele ukuvala imingcele kwenza futhi kungabi le ndlela yokuthi abantu bahlolwe nxa bengena ukuthi umuntu loyo angaba ligciwane kumbe angabe engelalo ngoba bangena bazivumela nje egangeni. Ngokunje nxa uvula amabhoda mina ubona kwami la nje lenhlanganiso yethu njengoba sengijile sake sabhala incwadi satsho ukuthi sibona ngani kuzayehlisa inani ngoba abantu bayangena kusemthetho behlolwe laphana emagedini okungena ngoba ukuphuma abalomkhuhlane bathatha amanyathelo ukuthi bangathele abanye. So nakani ukuthi kuyinto enhle ukuthi amabhoda avule ngoba abantu bazakhangelwa kuhle kungala muntu ongena egangeni ingena bephuma lomkhuhlane ongala muntu ombonileyo ongala muntu omhlolileyo.
Lina njengenhlanganiso esebenza lozulu lilamanyathelo yini eliwathathayo ukuze lizivikele lani kulomkhuhlane kanti livikele njalo lozulu?
Yes, sithatha amanyathelo njengenhlanganiso Vukankomo iBulawayo Vendors and Traders Association. What esikwenzileyo ukuthi ke sihlomise amalunga ethu saqoqa esithi ngesikhiwa ama market bailiffs kungabantu abakhankasayo emkambo emningi yakoBulawayo lapha behamba behlomisa abantu ngolwazi lokuthi bengazivikela njani kumkhuhlane lo, bengathatha amanyathelo bani ukuze bengatheleli abantu abasebenza lawo, bengayenza mzamo bani ukuthi nxa abantu bezothenga balandele izinqumo ze social distancing, bagqoka ama mask, bageza izandla, basanitize. Ngokunjalo ke sisebenza la ama partners ethu sesihambisile ezinye izinto zokusebenza njengama sanitizers lama hand washing water dispensers ukuthi anikezwe abantu. Amanye sawanike iBulawayo City Council ukuthi iwa yabele abantu khonapha kuBulawayo abantu baphatheke basizakale ngoba abanye abantu babengalindawo zokuthi bafake amanzi ukugeza izandla. Ngokunjalo ke sekuzama njengenhla nganiso sibambile ukuthi ke lati sizame imizamo yonke esemandleni ethu sibambene enhlanganiso njengabo iZimbabwe Resilience Building Fund eyesekele kakhulu ku project yethu le inalesi yenzayo singaphansi kohlangothi kumbe kumbomba esithi isizimele consortium.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni ngwenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izidaladeni iBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa icingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Idale leziphatha amandla zikahulumende lecabinet livumelane izolo ntambama ukuthi kuganjelwe umthetho ozakwethesa icala labo abasebenza lamanye amazwe beseyisa eleZimbabwe owe-Criminal Law Codification and Reform Act. Umthetho lo usuzacala abantu abathi bathunjiwe khona kungasiqiniso kumbe abatshengisela ngesikhathi kule mbuthano eqakathekileyo elizweni. Uhulumende athi kungahlambaza ilizwe leZimbabwe kwamanye amazwe. Ukuze sicubungule lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Tetoloka uchasiswanga wacacadwa kuhle ngoba sokuza kwenza ukuthi abantu bengazi ukuthi sebesengozini bazithole sebephakathi kwengozi. Nginika umzekeliso, kuyenelisa ukuthi iqula labantu li-apply kuhle emapholiseni ukuthi lifuna ukwenza into ethile mhlawumbe kusasele amaviki amathathu, kube sokusithi-ke ngaso kusele amalanga amabili uhulumende abesefaka olwakhe uhlelo. Abantu laba nxa beqhubekayo besiya phambili ngesifiso sabo sokuthi benze lokho ababethekaza kwenza njengokutshengisela sebezatholakala besengozini enkulu. Ngokunjalo-ke sifisa ukuthi umthetho lo ucace ukubeke sovala ukuthi ukusebenzelana nabantu abangalabudlelwane obuhle leZimbabwe kumele umuntu abe enzeni njani ngapi konokana kumele kucaca ukuze abantu bangazitholi sebesengozini ngoba kunje umuntu sengagqoka isikipa esibhalwe America I love you abesezithola ukuthi kanti kulaphana umthetho usumudla
umthetho lo uyatsho njalo ukuthi abazakhuluma ukungaqondanga ukuthi bathunjwa kuma abductions kumbe abazakuthi basukuluzwa itorture lokunye nje okuningi neni labo balakho ukuthi befunyane belecala
usekelo sombuso kulo freedom of speech ibhaliwe so ngokunjalo ke umuntu lelungile lokukhuluma lokho akuzwa kuvela ngaphakathi kwakhe singawunanzelela lo mthetho ngendlela osufakwe ngayo ukuthi umuntu kazavunyeli ukuthi yena uthi abductiwe umunjani so uzakwenza ukuthi umuntu engaba phakathi kohlupho kumbe abanjwe kumbe abductwe sibili neqiniso so kuzaba nzima ukuthi akhulume khona ngoba songathi ukhuluma amanga cine ibotshiwe so khona kanye ngasukunanzelela sithole ukuthi ngezindlela umthetho lo kawusafuni muntu okukhuluma lokho okungabe kwenzakale kuye ngenxa yokuthi kunje ngathi ngiqeda ukukhuluma khonoko abuya amadoda azonithatha ngihlale 3-4 days ngabonakali nxa senzithi bendithethwe ngabantu engingabaziyo sengisecaleni so ngamafitshane umthetho nalowo lakho kumele kuchasise kuhle ukuthi kujoni khonoko ngenxa yokuthi ngizathi ngizihambela mbe ngiyadrayiva mbe ngisemasimini ngiyalima abantu bafike bangiqule bahambelani limbone 4-5 days ngekho ngibesembuya ngisithi bengithunjwe ngabantu abanje abanje bese kuthi uqamba amangasembotshwa so umthetho nalowo ngezindlela abantu sebezahlala besevalweni lokuthi bakhulume iqiniso eliyabe lenzakile
lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo Amazwi akhe asekelwe ngumnumzana Mbuso Fuzwayo esiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebheju likaZulu.
Cabinet okungabi kuvumelene ngumthetho nje okufuna ukuncindezela izizalwane ngoba elizweni elikhululekileyo elingancindezeli bantu abantu abahamba balilela kungalamthetho wokuncindezela kodwa kungokuthanda inkululeko yawo. Awa ilizwe alenzi njengaleli leli sokuyikuthi ama citizens kakufuzanga bekhulume freely what is happening ngoba sokufaka umthetho ukuthi abantu bengatsho ukuganga okuyabe kusenzakala elizweni luhluphe esilalo ukuthi silomthetho uhulumende ubumba imithetho to suppress i-freedom yabantu freedom of speech freedom of association under ukuthi i-patriotism engasebenzi yamazimbabwe enziwe patriotic yiko basukuma basacrifice impilo zabo ukuthi belwela uzibusi
lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebheju likaZulu ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo idale lecabinet liphinde lathi i-curfew isiyengezelelwe ngamahola amabili ukwenzela ukuthi abavela kule imingcele esivuliwe benelise ukufika lapho abaya khona kuselesikhathi le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi lambili abatholakale belegciwane le-coronavirus elizweni izolo abathathu laba ngabakobulawayo kuthi abane ngabeHarare lolu gatsha luthi abalitshumi lanye bathelelwe leli gciwane elizweni kuthi oyedwa wavela lalo kwele Zambia Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ashiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi owayengumphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo ulahlelwe kathana isicelo sakhe sokuthi umthethwandaba wekethise imigoqo yesibambiso sebail sokuyazibika emapholiseni kathathu ngeviki. Umantshi umnumzana Trinos uTawashe uthe uMoyo lezinye eziphathamandla zikahulumeni zikahulumende ezilamacala sezijwayele ukusebenzisa izikhundla ukuhlanekela umthetho. iphephandaba leChronicle lithi amalokithi eNtumbane leNkulumane yiwo akhokhela kunani labantu ababulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo. Amalokithi lawo mabili anabantu abayisithupha asebebulewe yilomkhuhlane, kulandele impophoma osekubhubhe abantu ababili laselokithini leEmhlangeni lalo elilababili asebatshonayo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Nina uDiriza Ndlovu lapho eGisegwane. Ngithanda ukukhuluma phezu kwama-sanctions. Ama-sanctions lawa akhuluma abantu bezona abathi yiwayenza ukuthi umnotho elizwe wehle, ayisiwo ama-sanctions. I-corruption yebulalelizwe, waye bengafuni ukuvuma ukuthi i-corruption yebulalelizwe. Ungakhangela into zabo zonke abazenzayo, uzabona ukuthi vele aziqondanga. Bayenza izinto i-corruption yothi. Ungakhangela amazwe awo njengokuCuba, kade afakelwe ama-sanctions ngo-America. Bathi asikazisa ukubone okunjengalokho kusezimbabwe. Maningi amazwe afakelwe ama-sanctions, kodwa amazwe akhona aqhubeke nje ehamba esiya phambili lanxa. Futhi ama-sanctions akhona ungakhangela uzabona ukuthi amazwe lawo afakelwe ama-sanctions omnotho welizwe, hhayi lawa njengalawo ezimbabwe. Awezimbabwe lawo ngama-sanctions aqonde bona abakhulu bezandla, hhayi ulizwe. So kabayekele ukuqamba amanga besithi ama-sanctions bawawisilizwe, bona yibo abawisilizwe.
Yabona le nto enziwa izomthi esimthethi esimthethi, ngoba vele into yayizabuza yonke abafuni abantu abakhuluma isiningi, bafuna abantu abahlala bendandapha kuthula izinto, bafuna abantu abahlala bezindandapha kuthula izinto, sonke bafele esiningi nasikhathele.
Yamangala nje nalumama lomthonke izolo nomzwile nje bantu bakaState Joseph Ntungameli ekhuluma imtswanka lapha kukhuluma nebhemu. Ngambuka kathi mama lo uyakwazi usimzonda njani thina kulapha kuFulawayo ngendlela akhuluma ngayo, wathi siyi-minority sebuya lapha uLandani kuFulawayo. Thina vele laba bantu asisabafuni vele, bona bomnangagwa sebebusakhonani ema-Shonaland. Thina vele asisabafuni, basidakile. Yinto ekhona vele asisabafuni. Ama-sanctions aqondana nabo ngoba bona bavusa kubi, abakwazi ukuvusa kuhle, banqonda abantu, batshaya abantu, baloncindezelo. Uncindezelo lonoloyeke lapha abafakele ama-sanctions mo lala mazwe akhona apha esadikati yama-sanctions ngaphume, bake babuya lapha bakhangela ukuthi abantu baphathwa njani. Yibo abenza ukuthi abantu lapha i-ZANU PF yenze khonokho ububunje. So badla ngayo kulokunye abakutholayo bona, mboni ukuthi bangathi eZimbabwe kuvuswa kahle abakhipha ama-sanctions awani. Njengalo mama noMonica Mtsanga uyazichithela isikhathi, thina sengizonda kubi lapho emathebeleleni ngasifunda umbona vele.
Zalibonani basakazi beStudio 7 bonke labo Gande labo Ntungameli Nkomo bonke labo Sithandekile Mhlanga. Mina ngibuhlungu ngendaba yalo umama lo othiwa nguMakhuphe lo. Kanti uMakhuphe antsholaphana yena wayenguvayisi kaSwangirai. Enguvayisi kaSwangirai, into esimangalisa ukuthi uSikhuphe waphuma kuSwangirai. Esephumile kuSwangirai laphana, uSwangirai wasala waforma i-MDC Alliance. Seforme i-MDC Alliance yaba yiparty. Kathesi kuyamangalisa nxa uKhuphe sebuya ngecele esesithi yena uSwangirai ngisefile, sebuya ngecele sesithi yena uyilokhuzeni ungupresident wepharty ngaluphi uhlobo. Lwana ngupresident we-MDCT, MDCT Alliance silochamisa not uKhuphe lokho akwenzelayo. Kasiyekele ukuzidlalela amatope thina, asobantwabakhe phela thina.
Ngithanda ukubingelela bonke abasakazi bakaStudio 7. Ngithe nami-ke ngifake umbono la iproblem engiyibonayo la eZimbabwe, amatitsha awaholi imali. Abanye sebeze beziphilisa ngokudayisa ezitaladeni and ngibona ngathi benza imali engcono kunomsebenzi. Point number 2, bese ngingena ku-transport, public transport. Abantu bathwele nzima nge-transport, bayaminyana ubozubukho la, bagibela nzima. Cela abantu impela ngathi bangagqoka ama-mask, hhayi ukuvala umlomo uvula amakhala, ngoba isimo asimanga kahle kuleli lizwe. Point number 3, kule problem yamanzi. I problem yamanzi kakhulu koBulawayo abantu bathwele nzima kula mapoles abenelisi njalo sakuze bezama ukuthi bedelive kwamanye amalokishi amanzi ngamabhawuza mangikhangelela amanzi ngibona awakho health angabe lungele into zokuflasha mhlawumbe nokuwasha ngicizelele ngokuthi abantu abagqoke amamaski lo mkhuhlane okhona bakithi igama lami nguJustin Juma ngikoBulawayo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Yemen. Impilo zabantwana abaphansi kweminyaka emihlanu yokuzalwa abazinkulungwane babhekane lendlala embi kakhulu kulelo lizwe. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi lolu dubo lubhahile kakhulu ezansi yalelo lizwe. Siziphethe zakwamanye amazwe ngeza lapha kwele Melika. Uqhamuke ukutshengisela ukulodlakela edolobheni lePhiladelphia ngemva kokuba amapholisa adubule abulala ijaha elinsundu. Ekutshengiseleni lokhu kulamapholisa ambalwa ahanjiswe esibhedlela ngemva kokutshaywa ngamatshe. Izitolo zagqekezwa, ezinye zatshiswa. Okwamanje ke sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Sokusele amalanga angaphansi kweviki ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli welizwe leMelika. Umongameli Donald Trump lancintisana laye umnumzana Joe Biden bamatasa ilizwe lonke bekhankasa. UTrump yena elokhu esithi igciwane le-coronavirus alisongozi lanxa sokubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo othi lokhu kulakho kubangela ukuthi umongameli Trump anqotshwe ngumnumzana Joe Biden.
I think this time around kule nto ezimbili engazisho mina engithi zitshintshile from 2016. Eyokuqala indaba yokubana uTrump usele track record manje and track record yakhe ayinhle ebantwini abaningi. Abantu aba over 225,000 sebefile la ngegciwane levirus and uTrump yena ulithathela phansi. So abantu record leyo ayibajabulisi, bayayizonda leyo record. Secondly, I think ama-Democrats afunda ngo-2016 ukuthi ukuba complacent akuncedi ngoba abaningi abantu abazange bavote ngo-2016 bezitshela ukuthi hayi ama-Democrats vele uHillary uzowina njengoba lokhu wawutshengiswa zinombolo ukuthi uyalida. So this year sesibonile ukuthi even i-early voting nami nginje ngivote early into engakaze ngiyenze eminyakeni edlulileyo kuma-elections adlulileyo. Yikho lokhu ukuthi kule agency kubantu kuma-Democrats, ama-Democrats azimisele ukuvota ngobuningi babo. Sibona abesimama le-youth bonke nje bazimisele nje ukuthi hayi kumele bavote uTrump out. So angiboni ukuthi uTrump angayenza into ayenza ngo-2016 ngoba kunomehluko omkhulu kakhulu ngendlela abantu abavota ngayo kulonyaka ngoba abantu bafuna ukumkhipha esikhundleni.
Yena uTrump elokhu eqhubeka eqinisa elokuthi i-coronavirus kayisomkhuhlane omele abantu bawesabe okukhanya kuyikho osokumenza angaphumeleli kukhetho. Ubona ungani yibo bonke yini abamsekelayo abavumelana lendlela aphatha ngayo udaba lwe-coronavirus?
Okuqala uTrump ukuthi athathe i-coronavirus kalula kubonakala njengenhlamba enkulu kakhulu kuma-families aseshonelwe izihlobo zawo ngoba njengoba sikhuluma over 225,000 people sebeshonile elizweni leli since March. Cabanga nje in 6 months time inamba yalabo bantu idlula all the wars i-America eseyalwayo ama-casualties akhona wonke ama-war. Go back to World War II. Even if mhlawumbe ungabuyela even ku World War I, ungathola ukuthi amanamba abantu abashonayo kulezo zimpi awalingani le namba yabantu abafela nge 6 months bebulawa yiyo le coronavirus. So ama-Americans
adinekile kakhulu ngokuthi uTrump athathele phansi igciwane leli lathi akusomkhuhlane omele abantu bazihluphe ngawo. Wona umkhuhlane lo ubulala abantu kangaka. So I think ukuhluleka kwakhe ukuthi abe le plan eyokuthi aqede leli gciwane, aqede lo mkhuhlane, yiyo into enkulu enkulu kakhulu kubantu baleli lizwe mabe siyavota. So even laba abamlandelayo I think sebephomba ukukwenzela nje ukuthi yipolitiki bazonda ama-democrats. Kodwa uma kusiya endaweni ye-COVID-19 legciwane leli, angiboni ukuthi ukhona even one umuntu wakuleli lizwe ovumelana layo uTrump. Yes, abanye ba-confused ngoba bacabanga ukuthi into azikhulumayo ziliqiniso. Maye batshela ukuthi bengagqoka ama-maski, benga-social distance, bahlangane bengama-group. Kodwa abaningi I think sebeqala ukubona ukuthi hayi ngempela umkhuhlane lo uyabulala. U-President uTrump bekumele ukuthi ngabe uthathe serious.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia. Hamba lo Master KG. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umkhokheli wabatshutshisi umnumzana Kumbira Ihosi usemangalele emthethwandaba igqweta umnumzana Thabani Mpofu phezu kwamazwi akhe okuthi uHosi uthandana lonkosazana Henrietta Rushwaya osesitokisini. Uhulumende uthi imingcele yelizwe evalwe ekuqhamukeni komkhuhlane we-COVID-19 ngombimbitho izavulwa mhla ziku-1 ngompalakazi. idale le cabinet livumelane izolo ntambama ukuthi kuganjelwe umthetho ozawethesa icala labo abasebenza lamanye amazwe beseyisa elizwe leZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voaindebele.com.